soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izibuka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 July 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wonke waba intatheli izindaba ye studio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo eHarare.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi nxa sikhangela izihlobo esezisithile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili esithi umkhakha wegciwane le-coronavirus olobukhali othiwa Delta yiwo osubhahile elizweni.
Nje kathe ejobheka indawo eziningi bekuvaliwe vele, amashopu abevali, iziphaza lezo zamandiya yizo ezinye bebethengisa bevula amawini.
Udlakela lwe-South Africa solwesatshelwa ukuthi luzaletha indlala eZimbabwe ngoba ukudla okuningi kuthengwa khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Intatheli izindaba yeStudio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eHarare. Ube leminyaka engamachumi amane lasithupha 46. Wasebenzela inhlanganiso zentatheli izindaba ezimbalwa ezibalisa iDaily News, Ziyana leStudio 7. Lapho asuka khona esiyasebenzela umanyano weUnited Nations esebenza kwele Ethiopia. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe kumemethekwa kwegciwane leli. Uthe umkhakha walomkhuhlane ohlasela ngamandla obizwa ngokuthi iDelta odabuka kwele India yiwo osubhahile elizweni kulezi nsuku. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uveze ukuthi uhulumende unqume ukuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamaviki amabili. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane le-COVID-19, iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi lumkhakha owe-Delta variant siwubona ukuthi nxa sikhangela izihlobo esezisithile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, nxa njalo sikhangela ukumamatheka kwayo, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya ngendlela eqinisekileyo kakhulu ukwenzela ukuthi ungamemetheki usiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi sinzwile sithi kuzaba khona abazancedisa amapholisa ukwenzela ukuthi abantu belandele umthetho obekiweyo. Ngakho-ke ngibona ngani kuyinto eqakathekileyo njalo kuyinto esiyamukelayo.
Ukulwisana lomkhuhlane lo ungathi sokunzima kanganani njengoba umkhakha lo omemetheka kakhulu owe-Delta sokuyiwo obhahileyo eZimbabwe?
Mbona into esiqakathekile kathesi yikuthi abantu beZimbabwe bethole ama-injection, i-vaccine, ukwenzela ukuthi bethole indlela yokulwisana lalo mkhakha engabanika ithuba lokuphila. Ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa umuntu ehlala injection loba nxa yothola kuba ngcono indlela alwisana lawo. Ngakho-ke kuzakuba nzima kathesi ebantwini abaningi ngenxa yokuthi siphakathi kwesikhathi sokugodola, siphakathi kwesikhathi njalo abantu abalokhu besamele ngempela ivaccine ingakwana umuntu wonke. Ngakho ke kuyinto eqakathekile ukuthi ngabe iyatholakala uhulumende alethe ama injection abe khona ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole ivaccine.
Kuyini ongakukhuthaza?
Into esiqakathekile ebantwini ukuthi lo uhlabile lo ungahlabi yikuba ngaso sonke isikhathi umuntu agqoke imask yakhe, ngaso sonke isikhathi umuntu abe khatshana komunye, ngaso sonke isikhathi sikwanise ukugeza izandla, sisanitize, singadinwa ngalokhu ngoba yiyo indlela ezasivikela kakhulu ukwenzela ukuthi singawutholeli umkhuhlane. Abasezimoteni, abagada ozupho, abangena kuma-supermarket, zananzelela-ke impilo yakho ube khatshana nabanye abantu ukwenzela ukuthi lumkhuhlane ungawutholi. Njalo siyakhuthaza uhulumente ukuthi ngabe engaqhubekela phambili kube sithole-ke ama-vaccine injection eziningi ezizakwana wonke umuntu eZimbabwe. Lokhu sesekhatshana.
Umnumzana uSenisibanda, isiphathamandla senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sokubhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasitshiyagalombili 38 ababulewe yi-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abantu abazinkulungwane ezifika phose ezine 38 babanjwe igciwane le-coronavirus. Kodwa lolu gatsha luthi izibhedlela zakoBulawayo kunye lezenkabazwe azethulanga amanani azo izolo. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu lababanjwe igciwane leli abayi 496. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala iCOVID-19 lokhu lisiya phezulu. Izolo kubikwa ukuba kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 29,334 abahlatshwe ijekiseni yakuqala. Ekuqhubekeni kodlakela kwele South Africa, izitolo namafekitali sokuvaliwe sokuthiye abantu bengelakudla ezindlini. Lokhu kwesatshelwa ukuthi kuzabangela ukuthi neZimbabwe lakho kusilele ukudla ngoba okuningi kuthengwa kwele South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uthembise ukuletha ukuthula kulelo lizwe ngomvulo, esithi ababangela lolu dlakela bazajeziswa. Udlakela lolu luqale esabelweni seKwaZulu Natal lapho okwavalelwa khona ejele ongumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma. Lwaqhela lwaya kwamanye amadolobho lapho sekutshiswe impahla, izimota, izitolo zagqekezwa kwafa abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 72. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngumbuza ukuthi umumo ubunjani izolo.
Namhlanje belukhona odlakela kwamanye amalokishi kwezinye indawo nje la eJoburg, but bekungakubanga njengamanye amalanga njengayizolo nangemva kwayizolo. But kwezinye indawo bekutholeka ngike ngaya deliver eKruger Correctional Service, hayi bekunormal nje. But eJoburg indawo eziningi bekuvaliwe vele, amashop abevali, iziphaza lezi ezamandiya ezo ezinye bebethengisa bevula amawindi bedayisa ngamawindi phela.
Sizwa abanye besithi sebe qalisile ukuphila ngendlala bengasenelisi ukuthi bayathenga ngapi ukudla. Unjani umumo nxa sikhangele udaba lwendlala lokuthi abantu kabanelisi ukuthenga abakufuna?
Ya, abenelisi abantu ngendlela yokuthi indawo eziningi zishisiwe, like ama-mall lapho abathenga khona, o-Shoprite nabobanibani, okuningi kugqekeziwe kwathathwa into zonke nje eziphakathi. So into esiyibhekeleleyo nje ukuthi emalangeni kuzoba nama-shortage izinto ezi ama basic things njengabo umpuphu nanana, ngoba ama trucks aweneli azo supply emadolobheni la njengabo Joburg aswa lapha yakhona ngalolu dlake. So into indawo eziningi zivali, abantu abakhona ukuthi bathenga akunand
ndaba ngathi ngakhona kuhle
manje ngokubona kwakho udaba lolu ubona ngani luza phetha njani
udaba lolu luyahlupa loqedakala ukuthi luzophela kanjani kumbe luzoqhubeka phambili asibone asinalwazi nokuthi kuyakho kodwa nje into engiyisavelayo ukuthi uzogcina sokuvele kugcine kuvuka le xenophobia angitholi kahle le ndaba ngoba kunenye ivideo yabantu laba abanye abakhuluma lwimi lwakithi olweharare ngalade belutha lapho so kunevideo yakhona esekulatha kuma-social media so abalapha labo sebe-accuse abantu bale ukuthi ibabalutha
umnumzana Abel Khumalo isizalwane sezimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le-studio 7 ese-Johannesburg Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Atuz ithi isithumele incwadi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba ikhala ngokuthi yahlambazwa nguJaramba owathi amatitshala ayadedesa eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uJaramba usebenzisa igama lokuthi Jamwanda wathi amatitshala ayadedesa njalo kumele basebenzise iziphathamandla zezikolo ukwethula imbiko yazo ngoba bona bengenelisi Linhlanganiso ecothoze uJaramba ngokucatsha ngegama lokuthi Jamwanda yena isikhulumeli sikamongameli welizwe sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz umnumzana Themba kuye maphepha moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
umbiko kaJaramba thina njenge-Atuz siwuthatha njengehlaya okwaqala uJaramba ukhulume umbiko lowo esebenzisa ngesilungu abathi yi-shadow tweet lapho angazivezi khona ukuthi ngiba so thina njenge-Atuz sithi lihlaya kodwa ke njengoba abantu bekwazi ukuthi uJaramba i-spokesperson kapresident siphinde sikuthathe ukuthi lena yinkulumo evela kupresident yikho abakuchoyo ngababalisi nxa bebakhangela ukuthi ababalisi babona njengabantu nje okungalancedo empilweni
manje yena limthumele na umbiko wenu uyakwazi ukuthi limi ngaphi ngalolu daba
yebo umbiko wethu siwuthumele ngikhuluma nje kanje ngumuntu osekwazi ukuthi sithini njenge-Atuz simthumele yiyo i-account yakhe i-shadow account ayisebenzise kaJaman saphinda samthumela ku-account yakhe ayisebenzisa yiyo kaJaramba saphinda sathumela ehofisini lakhe
manje ngokubona kwenu imbiko kamnumzana Jaramba ingaba itshengisa isimo kumbe ingqondo kahulumende ngodaba lwamatitshala ngokubona kwenu
ngokubona kwethu imbiko kamnumzana Jaramba iveza obala ingqondo kahulumende ngababalisi akusiyoqala uJaramba ukukhuluma kanje ungabuyela emuva kumbulu ukuthi umoyo umpoma minister of foreign affairs wake wakhuluma kabi ngababalisi lokhu kusivezele ukuthi futhi vele ma behleli bexoxa bekhangela indaba yababalisi ababakhangeli njengabantu abaqakathekileyo kodwa ke thina njengababalisi sithi sibezo bekhuluma ngovision 2030 uvision 2030 vele angeke aphumelele as long as i-education yethu ezimbabwe kathesi ingakhangelwa and indlela yokuqala yokuthi bakhangele i-education ukuthi bakhangele iholo lababalisi bese bebuye la emuva bayikhangela isisekelo sombuso sikhuluma nge-free basic education kunje kathesi sikhuluma abadala abaningi bazayihluleka ukubhadalela abantwana babo ama-examination fees singabuyela kumbe siqhubeke siya phambili uzathola ukuthi izinga lethu lemfundo sesiliqathanisa lamanye amazwe aseduzanade leveli ebengasilandeli uzabathola sebephezulu so khonokho kuyasithengisa ukuthi uhulumende nje wethu ayimfundo kalandabala ababalisike bona vele ngabakhangelayo
umnumzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni le-studio 7 eselubhane okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle zigqekeze emoteni
ukususa inkalakatha yenyoka ngemva kokuba umnini wemota ebalekile abantu sebebone inyoka le emoteni yakhe. Iphephandaba le-Herald luludaba lokuthi iziphathamandla zakwele Mozambique sezimise ibutho lomanyano we-SADC kade limele liqalise namuhla ukuyaphathisa empini labahlamuki. Iphephandaba leli lithi eleMozambique lithi lifuna ozakhokhela leli butho abe ngoweZimbabwe hatshi kwele-South Africa leBotswana. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Angibingelele kumuli yesudio 7 ngobuholi bayo bonke ikakhulu abafundi bezindaba nase Voice of America. Ngithi ake niphile muli yonke yobuholi bestudio 7, philani nami ngiphile. Ngibingelele nabalaleli futhi bestudio 7, ngithi nibahle enkosini. Engiza kutsho ukuthi kuba lesimanga nje laphana kwelizwe lakithi laseZimbabwe uma sokukhitshwe imali lomuntu kumbe esingathi unambuyane handa ngingazi ukuthi lokho kuhlongozwa yini ngoba amaqhawe akuleliyani lizwe manengi kakhulu ongangokuthi ngeke wakhetha umungelayo i-tribalism ukuthi uyebaka umuntu mhlawumbe esingathi thina wasesishoneni noma sithi oweluhlu lwakho ya ngoba manengi amaqhawe esiwabona khona eZimbabwe akhona omzibika awukhona lezinyani lakhe uLobengula bakhona bonke onkulumani ongangokuthi kuqakatheke ngani ukuze kuyebakwa unambuyane handa uma kuyikuthi ngempela elizwe laseZimbabwe lila tribalism khona kurayithi kufakwe kumabhondi efakwe kumabhondi ngoba nje kungayisiyona imali le kuliphepha nje elifanekiswe yena unambuyane handa kufane nje lesilabus efanekiswe nje oJohn laboMary sithi akusiyo into engayifaka ibukwe ngumhlaba lo uyifaka njalo ephepheni elingasilo lutho elingavalweki lutho bonakala nje ukuyeyisa ilizwe leZimbabwe esizathi wonke abaholi kumbe abakhokheli bamazwe kufanele bekwazi ukuthi ngelinye ilanga iyaguqa inkonyane isivuma umthetho kufanele befunde ikakhulu ekuwoneni nansi imbube yakwele South Africa enguJacob Zuma isigcine isuka from kupresidenti isiyaba kupresident laba seZimbabwe lilindelekile ukuthi kwenziwe kanjalo nani nisuke kupresidenti umntabe uyipresident yikho engithi mina indaba lakho futhi njalo ngidlulise ukuthi eground izagcina abaningi vele sebesezikhindini hlalani likwazi ukuthi uholi ngeke kusihlale kusezandleni zenu kodwa ubulungiswa uzahlala kusezwe. Angibonge muli yesudio 7 ngibingele laphana usibongiseni umfana umfanakalayi esigodlweni sasemachinge ngaphansi kobuholi bembube kumqotshwa ngithi nilale kahle
njani basakazi bestudio 7. Hayi thina sikhona lapha eZimbabwe kunzima kunzima bafowethu sini hayi namazwi nje amalutshwane emfisa ukuthi nje ngingathi ngike ngibuze mina ngumbalisi kambisi yake ngibuze ukuthi uMnangagwa uthi yena negovernment yakhe kalayo imali yokubhadala izisebenzi kodwa nje ngiyake ngizibuze ukuthi sinezihlobo zethu esihlalazo kwesinye isikhathi kwesinye endlini eyodwa nje yathola ukuthi usesifuthweni kumbe kwi-uniform deforce bayathola imali engcono so kutho ukuthi uMnangagwa imali angalayo imali yokunikeza amateacher yiyo ephelayo kodwa yokunikeza abanye ezinye izisebenzi zikahulumende iyabe ikhona ngoba siyakwazi njalo siyawazi la ma-payslip abangane bethu esilabo abasesifuthweni yake ngithi nje ngiyambuza ukuthi imali angalayo ngeyokubhadalwa abaqambisi na kumbe imali nje kalayo ake achaze nje bake bachazele uhulumende weZimbabwe sikezizisuthi hambe uhamba kanjani
ye livuka njani bantu baka studio 7. Mina mfu ukhuluma ngamachane ngendaba yezano. Izano isihlukuluze kakhulu from ingena esihlalweni up to now 41 years. Kambe abantu abakuboni yini khonoko ukuthi izano ihlukuluze okunganani? Izano ihluphe abantu okunganani? Kathesi babhizi abantu bezano bayagijima bayathunga amakhephesi bayathunga amansaro bayathunga amaxiye bayathunga izinto ezijiyene bayathenga amathoshi eChina bayawothenga tenga ma rice lo mumbo na lo abati kona unga tengisira ma private company ga uhambe BAGMB yo tengisira kona mumbo wazati 2022 be utara besi anika abantu abantu bezanu bona labo maso u campaign wa babe sebe nika abantu amacho chamanzaro ama t-shirt ama mask tesiba busy bayatunga asikhangeleni abantu bezanu ukuthi izano irobudosi obungana ikakhulu enyamendlovu kithi kona ngapha enyamendlovu izigaba zenyamendlovu emaris increment siyakhohlwa ukuthi thina abantu abenu siyafa kwamanye amazwe ngapha sithwele nzima kwamanye amazwe eSouth Africa ubuke kwaba ne-xenophobia abantu bachayiwe eBotswana ngapha kuphilwa nzima kathi indaba lingalimuki bantu bakithi enyamendlovu kona ngapha ko village 5 entabeni konke bo village 1 eShevari kona ngapho eStanop indaba lingalimuki kona ngapho ko Pietersen konke kusiya phambili le indaba lingalimuki bakithi siyacela bakithi lilimuke lingahengwa ngama maski langene mantsaro ukuthi yangina ngilwele istendi sami istendi sakho angeke vele usathelwe lanxa izami ingaphuma ngiyabona
sanibonani balandelwe studio 7 hayi namhlanje ngizama ukubonisana ukuphawula lapha ngesenzo sika baba umsholozi yemina ngwami umbono umsholozi uthethe indlela eright yokuthi azinikele emaphoyiseni ngoba phela umsholozi waphakamisa isandla efunge ukuthi umthetho sisekelo wase South Africa ukuza ulandela okudlulileyo lokhu kangikhulumi ngakho yibonga lokho akwenzileyo ube yisibonelo esihle ngibonisa labanye ama leaders ase Africa asathatha ukuthi umthetho baphezulu komthetho bengakhohlwa ukuthi lapha bakhona basemsebenzini umsebenzi uyaphela lowa yini ngoba uzasebenzisa umsebenzi amandla akho ngesikhathi semsebenzini sizafika isikhathi sokuthi ungabi lawo amandla wona lawo obulawo ukumela ngesikhathi usenza into eziphuma endleleni ngibone ngathi iAfrica lomhlaba ngibone ngani ufanele ufunde okukhulu kusukela namhlanje kufanele ufunde okukhulu ngoba nathi singabantu asiboni ukuthi sizaphila sihlukunyezwa ngabantu besezikhundleni ukuthi bona baphezu komthetho kuzaphela lokhuyana ngiyafisa mina ukuthi ebantwini lakuma leaders eAfrica lawasemhlabeni akufunde ukuthi singabantu nje siyafana akula muntu okuthiwa lo umncane but ungathi uyabheka kathesi emhlabeni jikelele abantu abasemajele ngabahluphekayo abalemali bangaphandle uyenza loba yini akufunayo ebantwini ngendlela esebenzisa ukuthi yena unemali
njani basakazi besitudio 7 labalaleli lonke amagumbi amane siyalibonga kakhulu ngokusitshela izindaba ezivela endaweni ezithiyeneyo emhlabeni namhlanje nje ngikhulume phezu kodaba lwabanye obrubet laba abangamabalibandla eliphikisa abakamthwakazi besicela kakhulu ukuthi njengoba nabe studio 7 lithi alisakazi indaba ezibangela ukuthi mhlawumbe kube lodlame elizweni lamazwe athethisayo alisakazi besicela ukuthi laba bomthwakazi labo bazikhuze bangabalokhu besithi bangabelokhu besithi nxa bekhuluma babe ngabantu angazani bakhuluma ngamashona lokhu besithi amashona namhlanje bengilalele bekhuluma phezu kukababa umagalela sibhalu mafa besithi nonsense bephinde bethi futhi induna leyana bathi nonsense hayi badala siyacela laba bomthwakazi labo ngani sebephambanisa lokhu abakhulumayo lokhu sekungani sebexega abantu bezimbabwe abantu bezimbabwe sithi manje singabantu bani kulabazukulu izizukulwane sesihlonini nezizukulwane zezindebeleni sihlangene bayasehlukanisa laba bantu siyacela studio 7 ningani ndiyabakhuza mhlawumbe niyekele ukusakaza ilokhu ze ama-audio abo nxabe zakhuluma into ezingazwakaliyo ngiyabonga
linjani lonke basazi westudio 7 ithanda ukubenela Chris Gandhi empingelelo intungameli nkomo mpingelelo ubaba ugibs ugibs Dube mpingelelo sonke jile laphana isizwe somthakazi mpingelelo president ethi umqondisi moya ngithanda ukuthi ngikhulume labantu bakithi bakumthakazi abantu basemathebheleleni hambe sizwe sakithi sizovuleka sokunina amehlo mthakazi womhle walaba abamameleyo ngikhuluma kanje so ngihlala ngikhuluma nanti no i-MDC Alliance lezano yinto eyodwa abantu bakithi ezinye izinto libawufunda ukuzehlukanisa akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola so lina ngomkhumbulo elikhumbula ukuthi uChanisa engabamba umnankagwa ngekhola ma ekukhulumeni kwami ukuthi I know i-MDC lezano yinto eyodwa nanka amagama kaFelix Magalela bathi ngu-Felix Magalela lo. Nanga amagama uselwisa thina abantwana basemathebheleleni. Usesilwisa thina singabantwana bemathebheleleni. Bantu bayithi vulekani amehlo. Amashona ngamashona akukho ukuthi ayishona leli lingcono leli li right. Umnanga gwayizamthe sicede eground. Uthamisa lamhlanje uthethe 18 councillors. 18 councillors wazileta ngapha kobulawayo. Abeni abantwana abeni abantwana besebenzeni. Ngobana amashona njengamanje amaphathi onke asekhokhelwe ngamashona. Amashona yiwasas leader. Na umqondisi uyagijima ebusuku lemini umqondisi. Ziyadinga izilwane sifuna ukumudla izilwane. Kodwa ukuthi likubonthu lwelalini umqondisi alikuboni. Ngapha liyajika likhulume ngomqondisi kabanzi likhulume ngaye ngendaba ezinto. Bantu bakithi angazi ukuthi lifunani. Umqondisi ulilela ubusuku lemini. Umntwana wena umqondisi sifani ngali yamphansa limathebheleleni. Ngali yamphansa limathweni kodwa aliwazi lokho. Ngobana mina angikaze ngizwe phakathi kwe-MDC Alliance le MPCT le ZANU-PF bekhuluma ukuthi kunyinyizwe kuhlukumezeka kwabantwana basemathebheleleni baba. Hey mina ngiyabonga ngokuhlala ngise South Africa igama lami ngobheka impilo ngiyathi ngiyabonga.
Nawo kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathumeli imbiko ephehla udlame kumbe inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usechothoze amelamayo uMnumzana Donald Trump nebandla lama-Republicans ngokufuna ukuguqula imithetho yokuvota kulandela ukunqotshwa kukaTrump. UBiden wethule lamazwi izolo edolobheni lePhiladelphia lapho athe uTrump lebandla lama-Republicans bafuna ukuncindezela abantu ukuthi bengavoti bekhululekile. Ezinye izabelo sezaguqula imithetho yokuvota efana lokufakela isikhathi sokuthi abantu bevote abaselayinini yokuvota bengaphiwa amanzi okunatha ngabantu makhaza lokunye okuninginingi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uMnumzana Raphael Mthombeni.
Kuyacindezelwa, kuyazanywa ukuthi kube le mthetho evimbela abantu ukuthi bayevote. Okwenzakalayo kumbe okwenzakeleyo ukuthi laba ma-Republicans lokhe bethuswa yikubona abantu besukuma kulolu khetho oludluleyo besiyavota, besiyavotela uBiden. Ungathi uyakhangela ukhetho lolo lolukhona kwakungutshikile obhanqa ikakhulu kulaba abamhlophe. Abamhlophe behlukana phakathi laphakathi, ingxenye yasapota uTrump, ingxenye yasapota uBiden. Kwase kuze kuthi abamnyama base besithi gudlu baya kuBiden, yikho okwawinisa uBiden. Khona lokho yikho kwasuka kwase kukhathaza ama-Republicans ukuthi khona kufanele ukuthi abantu laba abamnyama laba sizame ukuthi sibanqande, sifake imithetho ezakwenza ukuthi behluleke ukuyavota. Abantu abamnyama balendlela zabo zokuvota, bavota echurch, bavote endaweni ezithize, bavote ebusuku, bavote ngezikhathi lapho abafuna ukuvota khona, yikho khonapho lapho abachaya khona. Ungakhangela njengendawo ese-Houston lapha kithi e-Texas, lo owayengu-attorney kumbe umantshi omkhulu wavula ukuthi kuvotwe 24 hours, abantu bevota. Kwaba labantu abaningi kakhulu abathatha lelo sosigaba bavota.
Ngendlela okukhanya kufuna ukwenziwa ngayo khona lokho kwemithetho yokuvota, ubona ungani akusoze kwenze kube nzima na ukuvota kukhetho oluzayo?
Hayi, ngiyakubona ukuthi imithetho yona leyo izakwenza ukuthi kunqunde, ngoba angithi bazama ukuthi bathi kuchaywe kakhulu ku-mail voting, kuchaywe kakhulu kuzikhathi zokuthi abantu bayivota ngasikhathi bani, bagcine ngasikhathi bani, kuchaywe indawo zonezo eziyizo ezenza ukuthi abantu baphumelele banelise ukuthi bavote, ikakhulu laba abamnyama. So kuzanqunda. Kodwa ke abantu abamnyama akufanelanga ukuthi babe discouraged bona ngokwabo, ngoba angithi lobo ngazofa kumthe kodwa nxa abantu bakhona bekhona labo phela kuyamela ukuthi bazame indlela zokuthi banqobe khona lokho okuyabe kufakiwe okunqundwa ngumthetho abantu kufanele ukuthi kuphindwe ukuhlangana kube reorganize njengalokho kwenziwa ngudade lo uStacy owe Georgia wahamba wakhulumisa abantu ngamunye ngamunye ngendawo wakuduza wakuduza abantu basukuma bayavota
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esedolobheni leHouston eTexas singakagqibi ihlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo owake waba yintatheli zindaba yeStudio 7 uSandra Nyaira kasekho silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi